sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine aziku 23 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ufikile kobulawayo izolo ntambama ukuzovula ngusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair obikwa ugcwele amankampani avela eHarare.
Kuyavela manje endakufuzanga kwethusa abantu kuzothi kusibonisa ukuthi impumela ye-relocation, impumela ye-marginalization yemathebheleleni.
Inhlanganiso yebudeho ithi ilohlelo lokumanyanisa inhlanganiso lamabandla ezombusazwe adabuka esigabeni semandebeleni.
Ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba.
Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi iqoqa ukutshengisela phezu kodaba lokubanjwa ngamandla nguhulumende ukuthi amatitshala ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
Ngoba kwesinye isikhathi nxa usuhlukunyezwa ngokuthi wena awuhlatshwanga, isithunzi sakho siyawa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Meli Emmerson Mnangagwa ufikile kobulawayo izolo ntambama ukuzovula ngokusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair obikwa ugcwele amankampani avela eHarare. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zalumbukiso ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Linox Mhlanga, ingcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko obekulo umbukiso ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba. Umnumzana Mhlanga uthi umbukiso lo uvulelwe wonke umuntu emhlabeni jikelele, njalo umkhuhlane we-COVID-19 yiwo ophazamise amalungiselelo awo.
I-trade fair lonyaka ngathi kube lo dubo lolo lwe-COVID. Njoba sikwazi ukuthi i-trade fair ibifanele ukuthi ibe khona ngenyanga le edlulileyo, kodwa ngenxa yama-lockdown restrictions ize yafuqilwa kuyona le nyanga eka-September. Ingani ibisilele kancane ngenxa ye-COVID, akhona amakampani okuthiwa abhadalile kodwa ehluleka ukuthi aze kobulawayo.
Sesikhulume labanye njalo abathi amanye amankampani avela kwezinye izigaba zelizwe eziphandle kwemathebeleleni leBulawayo. Ukubonile yini lokho, kumbe ungathi hayi axubene nje amankampani la?
Ngodaba lokuthi khona kulamakampani amaningi avela ngaphandle kokuBulawayo, okumele sikwazi ukuthi i-trade fair it's a national event ehlanganisa amakampani avela ama-provinces zonke aweZimbabwe. Iminyaka leminyaka uvele amakhampani amaningi angalawo avela ngaphandle kobulawayo, kodwa ngiwabonile amakhampani akobulawayo akade khona. Njoba ngijilo ekuqaleni ukuthi i-COVID-19 umkhuhlane lo obhahileyo okwakhathesi, kungani yiwo owenza ukuthi khona izinto zingabi njengale iminyaka edlulileyo? Njengoba likwazi ukuthi umnyaka lo odlulileyo u-2020 ayizange ibe khona yona i-trade fair. Kusiya phambilini sikhangelela ukuthi yona i-trade fair amanye ama trade shows afana layo ngasoze asebenze ngendlela lesijayeleyo. I-trade fair yona ilunyaka bathi it's a hybrid event, ikulala kulama company akhona e-showgrounds physically, bese kubuya amanye amakampani akhethe ukuthi a-exhibite ku-internet ku-exhibitor online abathi i-virtual exhibition. So i-hybrid event, amakampani amaningi akhona khona ku online platform e trade fair bese kusiba lalawa amanye aze lapha e showgrounds kusiya phambili mbone ngazani ngokuvuleka kwamabhizinisi sisuka kudaba lolo lwe COVID sizabona amanye amashows afana layo iZimbabwe Agricultural Show ikhona layo ngivikile ezayo kuza kuba lamanye inxa uhulumende elokhe evula esehlisa ama restrictions e COVID sizabona amashows amaningi ama trade shows amaningi afana layo trade fair
loke ngumnumzana Linux Mhlanga ingcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Amakampani asuswa koBulawayo ahanjiswa eSozberry ngenjongo yokuthi vele befuna ukuthi besuse yonke into koBulawayo. So akwethusi ukubana khathesi masihlezi sibone sokuthiwa i-trade fair kugcwele amakampani avele eHarare. Ungakhumbula ngesikhathi sokulumende umbambaniswa kwaba le dimafu kuthi dimafu yangikhona umukhumbula ayizange yacinifikile ngendlela eyiyo ngoba kwakudonselwana. So ukuthi uBulawayo ebe yisheli njengalokho kuyikho kuyavela manje and akufuzanga kwethusa abantu kuzothi kusibonisa ukuthi impumela ye-relocation impumela ye-marginalization yemathebheleland eyenziwe ngaboma ngoba i-relocation yamakhampani le yayisenzelwa ukuthi vele yonke into ibe seSozberry kusenzela ukuthi abantu bangapha bephile nzima kube lobuyanga.
Manje nxa wena ukhangele okwenzakalayo khonoko akusoze na kugcine kubangela ukuthi i-trade fair iqinise seHarare kuphela ngenxa yokuthi amankampani amaningi abe sevela khona koBulawayo kungela.
Umbona ngazathi ekugcineni vele izagcina ivingasabi khona yona i-trade fair kumbeni njengoba kathesi kubuya wona amakhampani eSozulu mina bazagcina bekubona kungaselani kungasela sidingo sokuthi bebuye ngapha beqine sebesithini kuyaba le agricultural show be-exhibite khonale ngoba lapha kakhulu nje baye bezivakatshela even ona la ama-parastatals ungakhangela abe khona langa kodwa bayaletha abantu abasuka khona leSozberry bebuyela uzibuza ukuthi balandeni kubuye abantu abaningi nje abanye uthi abubonta hayi indlela yokuthi bedla imali indlela yokuthi bathola ama-allowance.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe njalo ukukhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Umnangagwa ukhethe ukungayi edolobheni le-New York wakhetha ukuthi ethule amazwi akhe ngomabona kude. Umnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma ngezijeziso zenotho lokunye okuphathelane lelizwe leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Dan Moyo.
Ngikholelwa ukuthi uzozama ukwenza ingxoxo ikhanye ingathi kukhona azama ukukwenza laye. Ngikhangelela ukuthi mhlawumbe uzokhuluma nge-COVID lokuthi iZimbabwe ingathi yazama uzozama ukuthi hhayi thina vele ama-sanction aphume ngoba si-democratic asisabulala abantu. Kodwa kunzima ngoba abantu uma bekhangela irekhodi yakhona babona ukuthi hhayi khona ngo-2018 abantu bafa edlula leyo eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi hhayi ama-elections ayenziwa ngo-2018 abantu lawo. So hayi udaba lakhe lukhulu ngoba ukuthi athengise ukuthi ama-policies akhe azosebenza kunzima ngoba abantu bathi bona bafuna i-democracy kufunakala ama-reforms. Ama-reforms akhona siwabona kunjenje thina sifuna i-diaspora vote namanje asikayitholi and ekubeni wasithembisa yena ngo-2018 ukuthi nayo uyavumelana lathi ukuthi kumele sibe la i-diaspora vote. So into ezinjalo angazi ukuthi uyabezozama ukuthi azibeke ngaluphi ngayiphi indlela or uzophomba uku-ignore enze ungathi usekhohliwe ngalokho esakhuluma ngakho.
Amazwi akhe ubona ephathisani vele njengoba siyabona ukubana wakhuluma angakufezanga eqala ukungena umsebenzi wokukhokhela elizwe.
amazwi akhe kuzomele atshengise ukuthi ngempela uzimisele ukuthi azama ukutshintsha izinto njengendlela ayezama ukuthembisa ngayo. But ukuphomba ukuthembisa ukuthi uzotshintsha izinto akufani lokuthi uzitshintshe izinto. So kulomehluko lesithembiso lokwenza. So yena noma engayibeka ngayiphi indlela abantu bazomjaja, lamanye amazwi la azomjaja based on i-performance yakhe ukuthi senzeni yena since engenile embusweni lapho ngo-2018, yini aseyitshintshile ebonakalayo ecacayo ekhombisa ukuthi hayi ngempela usele direction ayithathayo, usele policy ami ngayo etshengisa ukuthi uzimisele ukuthi avumele i-democracy ibe khona ngendlela okufanele ukuthi ngabe iba ngakhona ngayo, avula imedia zonke nje lezi zinto okumele ukuthi azenze, lathi sinje singaphandle asiphi vote yethu e-diaspora. So sithina sithi maybe mhlawumbe speech sakhe masingaba njalo kusho ukuthi kungaba lethemba.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Inhlanganiso yeFudeho ithi ilohlelo lokumanyanisa inhlanganiso lamabandla ezombusazwe adabuka esigabeni seMandebeleni. Igama elithi Fudeho ikuthi imbizo kumbe umhlangano omkhulu ngesisuthu. Sixoxe lobona ngokwethulwa kwemibiko kulinhlanganiso umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ilama lone activists, ilama individuals, ilama cultural movements, social movement, faith-based organizations, grassroots social movements. If kuqela wonke umuntu, it's not ilama wings ukuthi le political wing kumbe ilan. The building process iqale ngo 2019 Phuthego. Iqala as an all stakeholder initiative and it continues as such ukuthi ibise ubumbano kubantu bakithi bonke ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho, indlala yesemathebeleleni, i-exclusion, i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi. That is i-challenge okumele ukuthi khona ibe attended to. It's not an electoral pact because it goes beyond elections. Yona vele kayisiyo eyamabandla ngekaZulu. It's unity of the people, not unity of the politicians.
Zona inhlanganiso lezi ezithiwa ziyamanyaniswa selike la khulumisana lazo na njalo libona ngani kuyini okumele kwenziwe?
Amabandla amaningi lawa wonke ale democratic right yokuzimela njengendlela abunjwa ngayo kumbe azibumba ngayo, kodwa ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba. Kodwa ke ngendlela ukuthi thina sikhangelelanga ipolitics kuphela kokuvota, sikhangele idevelopment yethu, impilo yethu, igender equity and equality, environmental protection, iprotection yama resources ethi responsible and sustainable use of our resources. Sifuna ukuthi kube lelizwi elilodwa elikhuluma ilizwi elivikela i-exploitation eyenzakalayo, iland iyahamba ezibhedlela akula mithi, you name it, akula kudla elizweni, kulendlala, imisebenzi ekhona ithathwa ngabanye abantu from other regions. So ukuthi abantu babambane, it's only when abantu they are united that people can achieve izinto abazifuna. So ke iphutheko ke ithi incenga ikhuthaza abantu ukuthi ababambane, kusetshenzelwane ndawonye ukuze ama problems asolveke, kungagijimi kumbe inhlanganiso kumbe isonto A iyagijima iyaleliyana insonto, uB udonsele emuva ngale kodwa laye uyisonto, omunye civic organization laphana laye udonsa esiye empumalanga, omunye uyentshonala, ngomunye udonsa esiye enyakatho, omunye eningizimu. Uyabona ukuthi amandla wonke lawana asuka abe scattered. So we are saying ukuthi
yonke imizamo ayibuthelele ibe ndawonye. Amabandla wonke ona lawa khona athi lokho akulwelayo kuyikuthi amanyene wona amanyani futhi lozulu. So ke kube nje isigaqa sento esilungisa izinto zakithi.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isiphatha amandla senhlanganiso yeButeho. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi iqoqa ukutshengisela phezu kodaba lokubanjwa ngamandla nguhulumende ukuthi amatitshala ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Uhulumende wanquma ukuba izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingalokhothi ziye emsebenzini. Sixoxele isikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba Kuye Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okokuqala, thina njengenhlanganiso ye-ATUS ngithanda ukwazisa uzulu ukuba sihamba phambili ekugqugquzeleni ababalisi ukuba bakhululeke ngokukhetha ilungelo labo lokuhlatshwa. Laba bakhululekile bayehlatshwa ngendlela eqonqoselwa ngayo United Nations World Health Organization. Okusuka kusethuse umbiko ovelela kuhulumende okuphoqa abantu ukuba bahlale. Lokhu kuyikusukumeza ilungelo lezisebenzi elokukhululeka ukube babe lethuba lokukhetha lokuthi azizwe engumuntu, ngoba kwesinye isikhathi nxa usuhlukunyezwa ngokuthi wena awuhlatshwanga isithunzi sakho siyawa. Okunye esikukhangelayo, uhulumende kasananzeleli ukuba kulabanye abantu vele ngempila kahle yabo esingathi thina ngeminye imikhuhlane abalayo kumele bakunanzelele ukuthi akumelanga abantu abanjalo bahlatshwe. Kodwa ke nxa usutshela umuntu ngokuthi nxa ungahlatshwanga awusayi emsebenzini, impilo yomuntu uyikhangelele emsebenzini, sengangakunanzeleli khona kuyana agcine sezingenisa endleleni yebuhlungu sefuna ukuthi laye kutholakale ehlatshiwe. Ngokunjalo thina sithi uhulumende kangaphoqa abantu, kodwa kakubeke kube mgceka, afundise abantu ngendlela okujova okusiza ngayo.
Siyabona ukubana njengenhlanganiso liqoqe ukutshengisela elikuthi yi-March phezu kwalolu daba. Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kahle kahle liqoqa njani umbuthano lo, njengoba sisazi ukuthi kule migoqo ye-COVID-19.
Njengenhlanganiso sikhangelele ukuba mhlaka-8 Mfumfu sibonakalise kuhulumende ukuba asihambelani lakho okokuphoqa abantu ukuthi bahlatshwe. Sizayenza okuthiwa ngama road shows, sizayenza imatch. Okukhona okumanje saxoxisana namalunga enhlanganiso yethu, labanye abantu abakhululekileyo lezinye izisebenzi ezikunanzelelayo ukuthi ilungele lazo selichaphazwa nguhulumende ngokubaphoqa ukuba baye jova. Okuningi sikhangelele ukuthi abantu bathintane abafuna ukuphatheka kulolu hlelo, bathintane lathi kunamba landelayo 077 61 29 336, eyinye 077 56 43 192, eyokucina 077 47 31 35. Ngiziphinde njalo inamba 077 47 31 35.
Umnumzana Themba Kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-ATUS ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. I iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi iziphathamandla zikahulumende zibonakale zidatazela ekaseke esiqintini seUzumba ngemva kokuba izakhamizi zisuswe emzini ngamaChina awaphiwa imvumo nguhulumende eyokugebha ilitshe legranite. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi icala lokwephula imigoqo yelockdown eletheswa amalunga ebandla leMDC Alliance abalisa unkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lovejoy Chitengu, lo Makomborero Harozi Vishe seliqalisile ukuthoniswa eHarare. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Saveta phela sekuthe nyanjani ungasakhulunywa ngakho ukuthi izinto zilunga nini. Abanye basuka khatshana, abanye basuka eGoli, abanye ngaphi imisebenzi njengoba kusetshenzwa khatshana lekhaya. Imisebenzi yama, abanye baphelelwa, abanye bahlangana lecorona ngoba ababe siyavetela endaweni yakibo. Sesiloko silalele phela ukuthi sizizwa kuthiwa hayi isiphumile phela njengoba sahamba amahlandla ahamba sasihaya lezi moto zokusihambisa lapho emahofisini lapho sesisiya khona. Yalekele sincedise bakithi ngoba umsebenzi lathi esawenzayo mkhulu, mkhulu sibili. Siyacela ukuncediswa khona apha sisoli kodwa sithi khuluma ukuthi njengoba sagada izimoto sesiyaveta sikuluze sesikwenza sicabanga ukuthi into ezalunga. Abanye besithi hayi liyazimotshela isikhathi, sathi hayi kukhuluma umuntu omdala ngake kube into ephongukhelela emoyeni. Sikhangele sibile eZimbabwe sonke abahambayo bayaveta abakukhangela ukuthi kuphumelele phela njengokuthenje. Ngiyabonga uMageza.
Salibonani, salibonani ku Studio 7. Salibonani. Hayi mina ngiyabonga Studio 7 ukusethulela izindaba zonke zinjalo. Kakhulu mina ngingenela ukubonga le minyi misakazo emitha ephiwa ama license. Ikakhulu iPlumtree, mina ngiwase Plumtree. Lapho sizabe sisizwa indaba zesikhalanga ngoba vele singamakhalanga. Sisizwa izindaba ezingena lathi kithi esigabeni zethu, hamba kuthatha izinkulumo zemizi yethu. Ngiyabonga kakhulu Radio Bukalanga phambili. Isebenzile bantwana, bebulilima bebulilima mangwe amakhalanga. Atikombisaneni, atikombisaneni bakalanga.
Anibonani basakazwa ka Studio 7 abahle. Ngiyalibingelela, sibonga njalo umsebenzi omuhle lisethulela wona kusakwamalanga. Ngizathanda ukuphawula uncane lami, igama nguPeter Mthukutheli Ndlovu, ngisePlumtree esigabeni semkhaya. Siyezwa iMRP impela ekhulumayo kodwa iyasidida kancane ngoba ithe ifika ithi yona kayifuni ilizwe, ifuna isizwe sikamthwakazi. Kodwa kwamanje sekukhulunywa ngokuvota lani lani. Ngiyacela ukuthi kuba singabambana ngoba injongo yabo kayinyeke ilungise ilizwe. Mase sima singamaNdebele sodwa kakusolizwe lelo. Kungani engayidinga ukhankaso ke nosekelo emashona lendu kwenzela ukuthi amele ilizwe lonke esapotwa langamaNdebele ukwenzela ukuthi kuphume kulilizwe, hayi kungibe into yamaNdebele kuphela. Lokhu kuyasenza sihlale sidlala amadlwana. Njalo sicela ukuthi benanzelele kakhulu abavotayo yithi okusishisa ubuhlungu ngoba sihleli sizama ukulungisa isibutshintsha kodwa kudlalwe ngathi. Kuhlezi kulezinto ezintsha, kuhlezi kulamaphatha amaningi angasoze eseyabantu endaweni eziqondileyo. Ngikhuluma okwakathesi opposition ekhona embona ikwanisa ukumelana lezana iMDC Alliance yena le ekachamisa kuphela. Lezi ezinye kazingeke zikwanise ukumelana lezana ngoba izana yazibusa, sesikubonile lokho. Khathesi kunje abantu bazaba confuse kusiphilwe amavoti ayengaye MDC Alliance izano izabihlezi lokhu injalo ingaphungukanga ngenxa yokuthi abanye bafuna okunye masithi sakhayile ukuthi silungisa lokho omunye yaqhamuka la ufuna ukuthi ngiyabonga sibamba nani bantwana bezibabhe bebe imbumbe bese kulungiswa lokhu emuva kokuba izano siphumile kathesi ayengeke ikhitshwe ngalolo hlobo izano ma sisithi sima singamandebele sodwa lamashonemi wodwa iplan ye MRP ayengeke ilungisilizwe leZimbabwe asikho esikukhangeleleyo singabahlali asikho esikukhangeleleyo singamavota seZimbabwe niyabona
bonani salibonani Studio 7 salibonani Studio 7 ubabalu okhulumayo othi singavoteli MRP awazi into ayikhulumayo kunini savotela amashona bahamba ngale mfeni kalokhu kuZimbabwe abawachisa bizwa ama-distance ngabulawa igukurawuni kathesi futhi zivotele uChamisa. UChamisa nguyini? UChamisa lishona usebenzela ngibo khona ngani? Bafanana labo mgazi wakhuluma ishiti kathesi nguyini athesi abasenzela khona ubaba lo akulanto ayikhulumayo asisisani lako lo
nisithi impilo endekini lonke basakazi igama lami ngingucautin Ncube ngisedaluka ward 19 esiqintini selubhani hhayi ngiyathokoza nje ukuthi ngixoxelane inkinga ngilayo bantu kangila radio ye-shortwave izindaba kangizitholi ezivela kini eziyinkodo lingangincedisa nxa ngaliyake lilazo lingithumezele bakhula bami ngiyacela ngomusa sivile
linjani basakazi bethu be-studio 7 hhayi siyabonga bakithi iindaba ezihle elisethulela zona heyi bakithi ngithi lami ulisele umbiko bayithu ukufika endlebeni zabaphathi intambo bethu ukuthi siyezwa lapha abantu bakhuluma ngokuthi abantu kumele bavaccinate but the problem is akula ma-vaccination kakhulu bantu ema-reserve abantu siyahamba imango emide sidinga lawo ma-vaccination asiwatholi so senze njani ngapha kuthiwa ye abantu abavunyelwe emabhasini ngapha khathi manje kuphilwa njani nasikuzwisisi khonapho ukuthi abantu benze kanjani ngapha kukhulunywa ngokuthi abantu abanye kumele bengangena ema-church kodwa bona bekwazi ukuthi ama-vaccination kawakho emaklinika sesihambile sesikhathele bakuthi siyayidinga leyo vaccination asiyiboni senze njani basitshele ke ukuthi bona senze njani ke
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 wezemelika uZulu uqhubeka encoma amazwi kaMongameli Joe Biden lapho akhuluma khona emhlanganweni we-United Nations esithi abasakhulayo bakwele Zambia batshengisa ukuthi balakho ukuzikhulula ngokhetho. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inkulumo kaMongameli Biden itshengise ukuncoma kakhulu okwenziwe ngabatsha beZambia ngokuzikhulula. UMnumzana Biden ubancome kakhulu ukuthi lanxa babe sebunzimene bazikhulula bakhulele ilizwe labo. Wengezelela ukuthi kumele amazwe amaningi ahlangane abe le njongo yinye yenkululeko ngoba inkululeko kayikabi khona kubo bonke abantu. Ya, yikho engikuzwileyo uBiden ekhuluma encoma kakhulu iZambia.
Siyabona ukuthi ilizwe leZimbabwe alisakhulunywa ngalo ngamanye amazwe njengalokho kwakusenziwa ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe.
Hayi, kusobala ukuthi ilizwe leZimbabwe alisekho emehlweni kumbe emlonyeni womhlaba wonke njengalokho kwakuyikho ngezikhathi ezedlulileyo. Okunye kungaba yikuthi khathesi nxa kulodlakela kumbe ukungaphatha kuhle kwabantu senzakala ebantwini abansundu bona bodwa kukanti laphana ngabo 2000 kwakukhona abelungu ababehlukunyezwa bexosha emapulazini okwakathesi kabasekho so kakusakhangi umhlaba intatheli zendaba zomhlaba kumbe ngithi amehlo omhlaba wonke njengalokhuyana ngoba ukuhlukulubeza kwabantu bona bodwa sengathi ngephutha kujayelekile nje ayisonto ewothusa umhlaba lo so yikho engicabanga ukuthi mhlawumbe i-crime black on black crime kayihluphi kakhulu abantu emhlabeni wonke jikele.
UMnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seMaryland ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama ukuzovula ngokusemthethweni umbukiso wokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair obikwa ugcwele amankampani avela eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.